Namhla kuhlelo esibambisana khona le nhlanganiso ye Habakkuk Trust sesigabeni sebubi esabelene seMathabeleni North. Bayakhala abantu ngobugebengu osubugcwele esigabeni lesi abathi kubangelwa ngabemba igolide lokunye. Ake sizwe ukuthi umnumzana Ephraim Ndlovu omunye wabakhokhela isigaba lesi uthini ngodaba lolu.
Ungikhomvina oka Ward 1. Kuba khona ke ubudlwangudlwangu ewadini obuba khona endaweni yethu lapha esenta isenta yethu ke okusela ithoni ngenxa yegolide elilo elinjani elikhona kungakho ke kudingakala ukuthi ke mhlawumbe kube le base ekhona eyamapolisa ukwenzela ukuthi kucontroleke as long kungela kulengela base ekhona kusho ukuthi ubudlwangudlwangu buzaqhubeka busiba khona esigabeni. So ke I think isupport yamapolisa ingaba lusizo olukhulu kakhulu phakathi kwezakhamuzi zakithi.
Undlovu usanda kukhuluma labantu emhlanganweni wezakhamizi ngodaba lolu.
As long singela base esiyabe silayo la ama neighborhood wethu even if benganikezwa whatever training benibanikezwe lokhu bazahamba baphambanise bengaphambanisa bazawotshwa because bazathatha umthetho wabha ezandleni zabo. So into efunakalayo yini? Yibhesi amapholisa abe khona esigabeni abe available. Kungabanjwa whosoever obanjiweyo agijinwe ahanjiswe emapolisa. Ipolisa liyabe likhona, a trained personnel uyabe khona onguye oyabe commanda laba abanye abanjengathi. Then ngoba thina abafanana lathi singabamba umuntu siyayenelisa ukuthi sitshaye because siyabe sizondile, but lowana yena uyabe kwazi but umuntu lo othi siqale simthathe simvalele ngaphi siyemtshaya singale ngendlela yethu ngale discipline ngayo. But it nasi abe sibulala kona la then umthetho usubuyiswa njani ususibopha ibase ayibuye phakathi kwe sibe lamapolisa ethu.
Lokhu kusekelwa ngumnumzana Ruben Ndlovu omunye obesemhlanganweni okube kuboniswana khona ngohlupho lobugebengu.
Sibili khona ukuthi umuntu uyasuka la ngemali yakhe ayenyathi abuya phendula siyakwenza ivoluntary training yabantu and kube nzima kokuthi izakhamisi zozireyizele abantu imali zakhona abatrenanga bakhona sibili ababebesifiso sokulokhuza abatrenile ngabalutshwana engxenye abahlalela duze kwenyathi khona.
Unkosikazi Sithembekile Nkala laye ohlala esigabeni lesi uthi izigebengu zibathole senzima.
Laba abantu nxa befika bona khathesi nxa sithi indlu yakho le bafika batshaya isivalo lapho abahle bangene bafuna ufake ifoni esandleni nxa unemota bakhupha ibhathri lemota bathatha amakhiye and abanye babebelele omakhelwane babe bengezwa beqede lapho bangena emoteni zabo bahamba wena awulayo ifoni khathesi sezithegwe zonke eyokuthi ucontact abantu ukuthi ubatshekhe sekwenzakaleni and vele kuya kuba nzima ukuthi kuthi uyangenebhawuntu iyapatrola ngaze bapatrole aluba vele wona amapolisa apatroli ezigabeni elembhobho ngoba ukuthi kuthiwa inebhawuntu asoze bakukwanise lo.
Simalapha namhla kuhlelo lwethu lwendaba zemaphandleni sile nhlanganiso ye-Habakkuk Trust. Asihlanganeni ngeviki ezayo.